sihlala senza nje ama operations athatha 5 days, 3 days, ngoba injongo yamapolisa ngeyokuthi i-city center ingabi le-congestion. Imota lezi yathola zimile e-center yemigwaqo, azidingi lama-parking, azidingini. So ma ngingakuchasela ukuthi kwesinye isikhathi zenezimoto ezihambahamba e-city ngama-Honda Fit, ntambama uyathola zivaleka seziguma ama-copper cables esigijima lawo ngelanga, uthole ukuthi ziyabanjwa zilode inkomo yonke egcweleyo ekunya kunye amapisi. Ngikhuluma nje bengikhuluma lama-farmers ayemguza lamhlanje ngenkomo ezitshontshwayo izolo. Lokhu sibambe abantu abathathu, omnyule 61 years, omnyule 52, omnyule 21, begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene lazo edolobheni lakobulawayo. So imota lezi sidimishikajika zile msebenzi eminingi emibi eziyenzayo.
Ngezinye indlela ekwenziwe lamhla ukuzanciphisa izehlakalo zobusela,
ye kambe ma kungaba kuthethwe imota ezingu-50 za impounder, ongacabange ukuthi ezinhlanu zangkona, uma singacabanga ukuthi atleast besingaba yezinye ezizalana zenza amacala azisekho kuleyo ndawo, lakho kulako ukunciphisa. Kodwa into enciphisa kakhulu yikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala. Only if kule change of mindset ebantwini bakithi, bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza, kodwa bakhangeleli ukuthi lakho kuyenza ukuthi baphephe, ngoba silabomama abaningi asebadlengulwayo yizo zona lezi mota, futhi abanye sebathathelwe izimali yizo zona lezi mota. Uthole ukuthi ezinye zakhona ama-number plates ziyawazingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kakuhlosanga ukuyawona, ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba langokunye okukhula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkampani ayikuthi ndawo, asisebenzeni ndawonye lamapolisa ahlose ukuthi agcine ukuthula esigabeni. And kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi, loba nguwe umhlali wakobulawayo ungena e-city center, uyithole nje indawo yokuphaka imota kungela mota, kumbe emgwaqweni uyenelise ukuthi udlule emgwaqweni uhambe kuhle, kungala mota ezimile e-center yomgwaqo ezinye ziyalayitsha, omnye ubuye wayicitha imota e-center yomgwaqo. So kungazathi ngendawo njengala mthetho kuhle ilizwe kumbe idolobho njengebulawayo omuhle kangaka, kuhle mayela abantu abagcina umthetho. Abatshayeli abaningi bagcina ukulandela imithetho yomgwaqo belo instructor kumbe examine VID engavele athole nje isitikitana esimvumo yokuthi atshayele imota kusenza umathanda sokubeka kajani hayo ikodi vele kabasayibambi. Bayakhatha amakona, bayangena ama-road robot, bayaphaka isenta, yonke into nje ebebeyivika bese VID yiyo abase beyenza. Kodwa abantu asibaleni amabhuku, siwazini umthetho, sisebenzeleni kuhle lamapolisa, konke kuzasilungela. Ngiyabonga.